Emadorobheni abantu bagcwele indawo yonke, iZimbabwe lilizwe lilobunzima ngoba sesinjengezinjalo ziyana ezingalamnikazi kodwa ama-scavengers, sigcwele indawo yonke sizingela ukudla. So kunzima ukuthi abantu laloba bezwile ukuthi phandle sokulokufa befele ezindlini umbeni bebona abantwana besifa. So abantu bagcwele indawo zonke badinga impuphu, badinga konke okungenza nje belale bedlile ngoba uyakwazi iziphala zethu azilalutho. So thina kwethu eZimbabwe yikho sidla khonokho esikubambileyo ngalelo langa. So abantu gcwele indawo nazonke. Kuthi emakhaya, abantu emakhaya uzathola ukuthi bale information etshiyeneyo. Ulabanye abacabanga ukuthi umkhuhlane wamakhiwa, kunzima vele bakuzwisisa ngendlela ezitshiyeneyo. And abantu bemakhaya bagcwele indawo zonke balutshwana abahleleyo. So ngibona ngazathi into leyo kayisoze ibe successful, especially umnotho wethu unje. Abantu bonke badinga okokudla, badinga okungabaphilisi ngoba sihla ama-choices ayi-2, either sife sihlezi endlini sicatshele i-corona kumbeni sife endleleni sidinga okokudla. Uhulumende uthi abantu behlala endlini kodwa akazange etsho ukuthi bayaphila ngani. Uyakwazi ukuthi ama-industrafa iziphala zethu asilaluli. So mesithi abantu behlala ezindlini uthi bayadlani. So mbona ngazathi konke akutshoyo i-self-defeating ngoba kafakanga anything, even lanxa wayekhuluma yena upresident that day kazange etsho lutho olubambekayo ngokuthi abantu baphila njani.
Kulodaba lwabantu laba abavele kwele Bilitane, uhulumende athi bayala ukuhlala eBelvedere College besithi bafuna ihotela, kodwa abantu laba bathi ngamanga lawo aluhlaza. Bona abakufunayo yindawo elamanzi ehlalekayo, hatshi ihotela. Ulubona njani lolu daba?
Kulusizi ukubana abantu bavunyelwe ukubana besuke eBhilitane bebuyela ngemva kokubana kulo mkhuhlane onje. Kodwa eqinisweni ma uhulumende elokhu evulile i-espace abantu bebuye lapha kuyabe kuqakathekile ukuthi behlaliswe endaweni eziyizo. So ngibona ngazathi abantu laba abahlanye ukuthi bangathi indawo abayihlalisi as long as ingalamanzi. Khona bekhuthaza ukuthi umuntu njalo nje kufuze ehlale geza izandla, kufuze ehlale geza. Kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu bebe lapho kule running water, lama toilets e functiona properly, because indawo zonke zonezi you need ukuthini i-health yabantu kube yindawo elezinto ezi-clear ngamanzi. So ngibona ngazathi uhulumende akusiloqinisa ukuthi abantu laba bangathi bafuna amahotela, kodwa bafuna nje indawo e-decent ukuthi umuntu ume kuyo laye ezizwe ukuthi usendaweni leyo. Njalo kuluhlupho ukuthi kungani kuyaphuma ukuthini laloba kungakalaqiniso, kodwa abantu bathi ukuthi abantu China bangani baphathwa differently from abanye abantu. Ngibona ngazathi ngezinye izinto ezidala ukuthi kungabi lokuhlaliseka kuzizalwane, ngoba zabe sizibona ngani labana bathuthwa ngcono ngoba uhulumende elobudlelwano leChina kubusiness.
Abantu bona bathini ngalolu daba nxa ukhuluma labo?
Kubantu abaphakathi kwelizwe bebengakukhangelelanga ukuthi ngabe uhulumende uyavuma ukuthi abantu bebuye, especially bevela amazweni ona la highly infected. Abantu babe sebecabanga ukuthi njengoba ilizwe lethu lisebunzimeni kangaka, lilobuyanga kangaka, abantu bengabuya bekuthwele la kasilandlela esizazivikela ngayo. So abantu kabaphathekanga kuhle ngokubuya kwabantu abavela any other European country, ngoba kungani kwande kakhulu khona Europe. So abantu balovalo ukuthi izihlobo zabo zingabuya lokufa okungaqedisizwe.